Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 28 Zibandlela 2018 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wesigaba sakobulawayo unkosikazi Angelina Masuku uhozwa nguZulu ngemva kokulahla umlomo kudaba lwegugurahundi.
Lokho singene kuzibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba. IZulu lokhe liseqaline laphana line laphana line laphana njalo nxa lithelana kuba yimkhizo engabi lomdaka oba khona isikhathi eside.
Isigaba seMathebeleland sibhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kwezulu lonyaka. Abasekeli beqembu leHighlanders abakhonona ngokuphuza ukulungisiswa kwesisekelo seqembu kulandelwa iziqondiso zezifa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wesigaba sakobulawayo unkosikazi Angelina Masuku uhozwe nguZulu izolo ngemva kokulahla umlomo ngodaba lwegugurahundi. UMasuku owaxotshwa esikhundleni sakhe ubekhuluma emngcwabeni kamfundisi Ruben Mabena owesonto yeBrethren in Christ Church obekwe izolo kobulawayo. Kesizwe kusenzakala.
Igugurahunde isenzwa yibhizinesi. Sekulabanengi abagijima phambili bedinga izimali ezokuthi izitha zidestabilize uhulumende weZimbabwe ngegugurahundi. Lokho kudeprive bani? Kudeprive abantu bemaNdebeleni ababadeprive ntshona izolo ukuthi basale belonke bebambelele khona ukuthi thina sasivele siyilokhu nanamhla.
Okuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele layo obesemngcwabeni lo.
Kulama-speaker atshiyeneyo njekade lapho before u-Azelin Masuku lapho bekhulume uDakenga wasekhuluma ukuthi i-government kumele ingakhohlwa kumbe imele ikhayelisize kakhulu indaba yegugurahundi le ibone ukuthi kuyalungiswa kumbe ukuthi something is done about the issue. Mhlawumbe lokhu akusakhabisanga u-Angelin Masuku ngoba kuthe sesukuma yena wasekhuluma ngokuthi kulabantu abasebenzisa indaba yegugurahundi kudinga imali. Wasuka nje wakhuluma into nje eyale I think yinto esuke yangathakisa abantu-ke abantu basebeqalisa ukuthi umhoza-ke lapho wazama ukukhuluma abantu bayala ukuthi ukhulume. So I think nje kasamanjelanga layo ukuthi umumo lapho akhona le ndawo njengabantu abanganika balani lo hulumende okhona lowo mhlawumbe bezama ukuchaza naye labo abamthethayo but mbona ngane izenze ngendlela engafanelanga njalo endaweni yoko.
Manje uthe ngemva kokuhozwa lokhu ucine phiwa na ithuba lokukhuluma?
Ngasalitholanga leli thuba ngoba abantu vele besengalikabalaka abasafuni nje ukuthi bezwe anything yena afuna ukuyikhuluma.
Bekungela yini abanye abebandla leZANU-P F abakhanye bengani bayamzwela?
Well, abantu izini bekhona nje kuyakungenanto abantu abangayenza because inxasekuyinto abaninginingi obabulilazi kumele nanzelele ukuthi lapha khona ashiye odensi ezanu kumbe odensi efuna ukuzwa into ayikhuluma kodwa isithembiso ngene kakhulu manje kanganika kula problem. So it was not about ukuthi ngabantu bezanu or anything but it was more of imessage yena akade funa ukuyikhuluma ngesikhathi lapho abantu bekhala ngomuntu okanye kozuyamnanje kumabhena ngomuntu owakhuluma kho owayethanda ngabantu umuntu owakhuluma kakhulu ngento ezifana nento ezazibokuground lezi behamba kuma-commemorations ze-ground bekhuluma ngakho zakusechurchi yakhe lapho-ke ngabo-1889 or 1890 lapho umgakati ngisakhumbula iminyaka lapho umgakati khona e-ground yaze-moment of madness yayisechurchi kamabhena so ngumuntu okade sanziwa ngokuthi ulule kakhulu ngendaba ye-ground le.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Umsakazo we Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Izilimo sezithile emasimini ngenxa yokungani kwezulu emangweni wakwomphoko enkayi osekubangele ukuthi izakhamizi lezi zithi azazi ukuthi ziyophephela ngaphi ngenxa yendlala ekhanya izakuba khona lonyaka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba esenkayi.
Izilimo emasimini zibonile kakhulu ukuthi ezinye sezithile ngenxa yokuswelakala kwezulu. Ithemba elokuthi kusezoba lolutho oluzavunwa emasimini seliphelile ebantwini ngenxa yesimo sezilimo kanye lenyanga esesikuyo. Izakhamuzi ezixoxe le Studio 7 eMphoko Village zithe indlala sebekhangelane layo njalo badinga usizo ngesiphangiphangi kuhulumende olokuthi batholiswe ukudla ukuze kuyefika umnyaka ozayo. Unkosikazi Simiso Mlambo ongumfelokazi uthi kunzima kakhulu abakhangelane lakho ethi kungcono abalomkabo ngoba bazancedisana. Umlambo uthi amasimu akhe asechile njalo ubethembele khona ukuthi athole imali yokufundisa abantu bakhe.
Kulumeka balabo baba bangcono ngoba bazabonisa lemicabango bengu-2. Mina emasimini sokuchile yikho lapho bethembe khona ukuthi ngifundise abantu bami. Sesizowaba wabhubha bempila ngokuba fundisa ngokulima pho kathi esawulalutho ngitshe ngizaluthola emasimini kuchile.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Nozipho Masuku sithi impilo yabo isisesimeni esibi kakhulu ngoba ukudla kungekho ethi usefisa ukuthi ngabe akalabantwana kumbe ukufa. Umasuku uthi uhlelo lokuholisa abantu ukudla luthethe abanye abantu basala ngakho lokhu kwenza baswele ukuthi bayakudlani abaseleyo.
Asisakwazi ukuthi sizakwenze njani njalo lokudla kasilakho. Uhlelo kade lukhona lungenisa abanye basala. Okwakhathesi kasikwazi laba abatholayo labo abasatholi ngoba vele sishakiwe. Ngilapha nje ngizodingakala impuphu yotheni ugayisile ukuze ngiye kudlala abantwana. Sithwelenze impilo yethu sinzima sizofisa lokuthi nga anzalanga kumbe nga ngiyasifela kuphela.
Umnumzana Thembelani Dube oyisakhamuzi uthi isimo sesisibi kakhulu emasimini abo njalo izifuyo zisengozini yokuswela amanzi ethi sebekhangelele ukuthola usizo enhlanganisweni ezizimeleyo kanye lohulumende. Ugcizelele ngokuthi nxa usizo lubuya kumele luphiwe umuntu wonke kungelabandlululo lwamabandla ezombusazwe njengalokhu okujayelekileyo.
Isimo somkhathi kasisihle kwele mandebeleni kakhulu enkayi. Izilimo sezitshile inyamazana zisengozini yokuthi ziyaswela amanzi lonyaka ngo-2018. Esikukhangeleyo ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzeka inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zincedise abantu kakhulu inhlanganiso njengabo-World Vision ezinye nje zaziphathise esigabeni. Kube sokusithi-ke uhulumende laye angagoqa izandla asondele azoncedisa abantu bathole abantu ukudla. Ekupheni abantu ukudla sikhangela ukuthi kungaze kwaba khona ababandlulula abanye ngenxa yokuthi basebandlini elithize. Abantu bonke baphakathi kwendlala, abantu bonke badinga usizo ngakho ke abanike bonke ukudla.
Umlimisi wesigaba seMathebeleland North uProvincial AgriTech Officer weRX uMnumzana Dumisani Nyoni uthi ukuswelakala kwezulu kuyafubisa izilimo njalo bakhuthaza kakhulu abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuni amanzi amaningi njengamabele.
Osokusenzakala ke kathesi ukubana lokho singene kuzivandlela siphuma kumpalakazi uDisemba. Izulu lokho liseqaline laphana line laphana line laphana njalo nxa lithelana kuba yimkhizo engabi lomdaka obakhona isikhathi eside. Lokhu yikho sokusenza ke ukudila. Sibuye sinanzelele njalo ukuthi nxa izulu lingekho ngendlela kumbe lingani ngendlela esikhangelele ngayo isilimo sethu siyafuba. Ubone umumbu usukhahlela ungaphezu kwamadolo kumbe ukhona apha nje ekhalweni okutshengisa ukuthi isikhathi sawo sesihambile.
Izulu lokhe lagcina ukuna ekuqaleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo njalo indawo eziningi zaseMathebeleland zibhekane lesimo esifanayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Udaba luyafana esigabeni selubhane lapho osekuthe amabele emasimini. Sixoxele sakhamuzi sedaluka khona le elubhane uMnumzana Khipha Ngwenya ukuze sizwe ukuthi umumo unjani.
Hayi emasimini kahle kahle vele Chris, hayi ukukhona vele sibili, hayi sokufile vele abantu abaningi sibili, hayi sokufile three kakhulu emahlabathini, hayi vele sokufile singazi kulaba abalezidaka but hayi emahlabathini gone lingaze libuya mina vele ambonto ngiwarecover.
Bona basemahlabathini ukuthi lingana kungavuka?
Hayi, there are few but the rest of them sibili agithi lapha baphumayo silaba vele baphuma balima ngo 1st November. Aya kulalutho unless laba balendima zemuva iba bangathi bemedida bengakhona ukuthi betholo nje just okuncane ukuthi becleans but imajority akulalutho.
Sizwa ukuthi ilanga lichisa kakhulu, yilo selengezelele ukuwoma yini lokutsha kwezilimo emasimini?
Ya ilanga liyachisa tu kuke la lana kwafefeza okulizulu almost a week back but ilo mbone futhi lenze elibangela ukuthi kwacha kakhulu kithi la.
Zona inkomo lembuzi kunjani, ziyacuba yini?
Hayi hayi ayizifuye, hayi ayizifuye bezi right, ayizifuye nya commenter sila ayizifuye zi rounders right.
Manje abantu baphila ngani ngesikhathi lesi kuwome kangaka kungela le delele emasimini?
Hayi delele likhona sesiloke silandelela khona lokho kungomviyo kungano sokuqala kungano kuyavuthwa kuvuthwa lakho kuswabile kodwa hayi okwendlala sibili asikatsho njalo ngoba kusasancebeka so esikhangele ukuthi nxa kuyi this year lingayekela sibili izulu icoming year liya kuwo 2019 yikho kuyabe kulendlala enkulu kakhulu ukuthi vele la suzuqonde kubani but hayi kathi sabantu basancengisa sibili ukuthi la ungahamba kobani uyakwanisa ukuthi akunike nje ukuthi igaphu kusikele ongabantwana iporridge
ezitolo lapha ke kona kunjani abantu bayayinelisa yini ukuyadobha ukubili okuthathu?
Hayi impupho ayikhona nxa ulakho ukulishele nawe uyakhona ukuhamba ezitolo. Angibonile sibili izolo kade ngithangade ngikobulawayo nakhona apha emashopu ethu lapha angibonile. Hayi impupho ikhona nxa ula amasenti sibili hawe uyahamba uyetheka.
Wona amasenti atholakala yini njengoba sisizwa kuthatha ukuswayipha sekulalokhu lalokhu?
Hayi hard cash vele kayikho ebantwini. Imali lanxa yebo mbuthunyelwe ngumntana wakho seLondon loba ongaphi whatever imali yangkhona isemafonini ungazi uhambe kubona ababale ikhokheshi uthi bekunika i-hard cash. I-hard cash kayikho, kayibonwa lilihlo lentwala.
UMnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLubhane ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eLubhane. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions isisungule umkhankaso okhuthaza ukwehliswa kwentengo yempahla ezitolo obizwa ngokuthi hashtag prices must fall. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhankaso lo usungulwe izolo njalo wandulela ukutshengisela ukuqoqwa yi-ZCTU lezinye inhlanganiso ezisebenza lozulu elizweni lonke ejikelele. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo ku-ZCTU umnumzana Michael Katukutuku utshelela umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga amahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view, is on a free-for, but it does not surprise us.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edluleyo esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle, kodwa kwathi ukuthi akukwenzakali lokhu.
We are intending to do a sensitization in the CBD of Harare.
Omunye wabaphatheke emkhosini wokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcini sihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Pride Mkhono.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle, into zonke zehle, zilehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, unkosazana Janet Jowu, laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag Prices Must Fall.
Thina sibona vele intengo isikhwele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awezimcod kasayenelisi ukuthi athenge ukudla, kutho ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla, babe lezinto zonke eziqakathekileyo empilweni umuntu ngabasalikholisi selithethwe ngama-business. Kanjalo nje sibona i-government ingathathi amanyathelo okuthi bavikele ilungelo labantu elokudla lokuba lezinto eziqakathekileyo eZimbabwe.
Abe-ZCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Russia bangene ezitaladeni betshengisela besola ukhetho oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho besithi akulamuntu oncintisa umongameli Vladimir Putin. Isotsha lakwele Pakistan eliphansi kwehlelo lokuletha ukuthula kwele DRC libulewe ngemva kokucathanyelwa ngabantu abangaziwayo khona le eDRC. Abakhubazekileyo kakhulukazi abangaboniyo bathi ababoni kusiba lokhetho uqobo olwamukelwa nguye wonke umuntu njalo luqutshwa ngendlela elizweni ngaphandle kokuba obugatsha lezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission iZEC benze inguquko okukhalwa ngayo kwezokuqutshwa kokhetho okubalisa ukwenza inhlelo ezenza abalobugoga benelise labo ukuvota bekhululekile. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le ngenye yemibono ephume ngesikhathi kunanzwa usuku oluqakathekisa abangaboniyo laba emkhosini owenzelwe esigodlweni senhlanganiso yeRotary Club eHarare oqoqwe ngabeGross Care International kunsukwana ezisanda kwedlula. Baphe umzekeliso wokusizwa kwabo ngesuku kuvotwa besithi kungani abezekilaba bengabavumeli ukusizwa yilabo ababaziyo njalo bebathemba hatshi ziphatha amandla zikahulumende sokuzaba yizo ezibona ukuthi ngempela bafake uxa lapho abafuna khona. U-Abraham Mateta ligqwetha elilodumo kwezokulwela amalungelo abakhubazekileyo njalo yena kaboni. UMateta uthi lokhu okuchunyayelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okokuthi ukhetho luzoqhutshwa ngendlela akusoze kwatsho lutho nxa ingaguqulwanga leyo mithetho. Uthi uZulu labamabandla ezombusazwe bahlezi bekhala ngakho ogoqela ukusizwa kwabagogekileyo kakhulukazi abangaboniyo njengaye.
Okwakuqala nxa umongameli esithi yena ukhangelela ukuthi ukhetho libe uthe yena free, fair and credible, lathi thina njengabantu abakhubazekileyo sikhangelela ukuthi ukhetho lolu lathi senelise ukuphatheka sikhululekile kungela ukwesaba kumbe uku singakunika umzekeliso uba kathesi umthetho ophathelane lokhetho uthi wona nxa umuntu ongaboniyo evota lanxa elo muntu ongamncedisa kumele u-presiding officer abe khona ukuthi abone ukuthi kuvotwe kuhle yini. Thina sibona ngani indlela engasethusa kakhulu uma singangena ekhethweni kulo mthetho onjalo.
UMathete usola labamabandla ezombusazwe elizweni lonke jikelele ebabeka umlando ungazihluphi ngokulungiswa kwenkinga abakhubazekileyo ababhekane lazo.
Udubo esilalo indlela esihlela ngayo into zombusazwe lapha eZimbabwe. Nxa sihlela ama-political party wonke singathi abakananzi indaba zabantu abakhubazekileyo kuhle. So uzathola ukuthi amabandla wonke akhona bayakhuluma nje kuphela ngokuthi silabo abantu laba kuma-structures ethu. Kodwa nxa sokufika ekuthini bancintise uzathola ukuthi hhayi abalandlela ehlelekileyo abangayisebenzisa ukubana abantu labo batholakale sebephakathi. Abanye bahle bephelele kuma-primary kumbe kabafiki vele ngisho lakuma-primary election.
Kesizwe imbono kamnumzana Masimba Kuchera ongaboniyo laye.
Masikhanya le ndaba zomthetho asikaboni i-inclusive. Umthetho wangikhona awukacaci ukuthi abantu abakhubazekileyo bazawubandwa njani ukhetho. Izeki khathesi sikhuluma sokuzenze ayela ma-statistics ukuthi abantu asebe-registile abakhubazekileyo abangabo. So ngibona njengani asikayiboni i-inclusive. Lethemba elothi sizayibona kodwa khathesi asikayibona.
Akapheleli lapho ukuchera uthi uhulumende vele kabaqakathekisi abakhubazekileyo.
Awula isikhuluma senzele uhlangothi kumbe iministry emelele abantu abakhubazekileyo lapho. So kuyenzakala ukuthi ungamele uyabe ekhonjiwe ngoba akula ministry kulo advisor uphela omnika amasebo kodwa asila ministry asila director ku-public service wakhona lapho sikhona ku-social welfare. So into zabantu abakhubazekileyo uhulumende kakaqalisi ukuthi azithathe serious khathesi njengokubona kwami mina njengomuntu okhubazekileyo.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Disability Alliance umnumzana Kudakwashe Dube ohamba ngenqola ye-wheelchair uthi ukuze kuthiwe ukhetho lwenziwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke kusukela kundlela abezekhi abaqhuba ngayo ezokufundisa uZulu ukuba ulelungelo lokuphatheka kukhetho. Wengeza uDube ethi eleZimbabwe lisalele muva kakhulu kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu nxa uqathaniswa labakwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika okuhlanganisela abakhubazekileyo kunhlelo zelizwe okubalisa ukhetho. Lanxa lolu suku lunazwa minyaka yonke mhlaka 4 Zibandlela, eleZimbabwe alisaphumelelanga ngalelo langa okwenze abe-Gross Care International baqoqela umhlangano ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu le-Highlanders bakhonona ngokuphuza kwehlelo lokulungisisa isisekelo sombuso saleli qembu kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso ye-FIFA. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders namhla libe lomhlangano walo oqhutshwa minyaka yonke lapho abalandeli baleli qembu abavize ukungasuthiseki kwabo ngokuphuza ukuthutsha kohlelo lokulungisisa isisekelo seqembu. Lolu hlelo lusungulwe ekuqaleni kwanyaka enye njalo kwakukhangelelwe ukuba luphele ngomnyaka ofanayo kodwa seluze lweqela lalo nyaka. Umsekeli weqembu lebhosi uNjabulo Bhango uveze ukudana okukhulu ngokuba sekuze kwafika ukhetho lokudinga inkokeli yentsha kuqembu leli isisekelo sombuso silokhu singakalungisiswa.
Okusuka kusikhathazi njalo kusihlalise yikuthi khona siyabuya lapha sihlale sipromise ukuthi ngoJulayi senza kwenza lokhu nalokhu nalokhu. Bese sithi sendelekile kuze kufike uDisemba, kufike uJanuwari, sabuya lapha ngoJulayi, satshenjiswa ukuthi khona kuzaba lomhlangano kungakafiki uDisemba, kulungiswe indaba leyi ukwenzela ukuthi ingasifika kukhetho lwangeviki ezayo. Kube sokunjani sokuphele konke, kodwa konke lokhu akufezeka.
Ukhokhela iqula eliqhuba umsebenzi wokulungisisa isisekelo sombuso weqembu layelendazwe Elkana Dube uthi basuka bahlangana lezibambeko ababengazikhangelelanga ekuqhubeni kwabo umsebenzi.
And so on. All those we didn't anticipate along the way. So we accept that.
Abalandeli beqembu bahle baphiwa ugwalo oluqukethe lokho okwakuhlanganiswa liqula leli elikhokhelwa nguDube ukuba beluhlolisise njalo bethule imibono phezu kwalo. Umsekeli weqembu umgcini Mafu ukhuthaze ukuba abalandeli bengajahi ukuba lolu hlelo lufike emaphethelweni ngoba isithi luqakatheke kakhulu, yikho akumelanga luphazamiswe.
Ngiyabonga ukuthi sesizindaba lapha endlini. Constitution is no child's play. Nga sikhuluma ngeqiniso le-constitution idatha into yabantwana babantwana babantwana. Asambenini siye ukubala. Asiyakhelini. Ngikesathandithethela itenantu kambhetele likristu ngenxa yokujaka.
Uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso seqembu layelendazi luqalwe ngoba leli qembu lifuna kulandela izinqumo zenhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu elizweni jikelele FIFA ole-FIFA Club Licensing. Lolu hlelo luzadala ukuba amalunga ebhodi alahlekelwe yizikhundla ngoba kusakhiwo esitsha sobukhokheli akulandinyeko yokuba lebhodi, okuyinto edale inkulumo yokuba mhlawumbe abadala abakubhodi yayelendazi yibo abadonsa inyawo phezu kwalolu daba ngoba bezalahlekelwa izikhundla. Amalunga eqembu avumelane ukuba kuthi kuphela inyanga kamabasa sebehambise imibono yabo phezu kogwalo lolu abaluphiwe namhla, kube sekuqhutshwa umhlangano wokupasisa izinqumo eziyabe zithethwe ngabalandeli ngenyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Empopom, emapopoma, kasuti. Rapo, eka namba wanga kwa matoto cheta. Ematoku chata. Eki kumtwana lo uminangi ya mtanda. Lobu tewa ke lobu funu umutata.
Uwezatu nesabu kisangale. Nesangale. Uwezatu nesabu kisangale. Nesangale.
Ula maga wena mtita. Yomona when I'm chita, wage wambona ni chita, chela umazela ngapona mchita.
Wage wadula umbucha, wadla kuti lo chava. Umtwana lo waye mpova, izolo ngimbone lo memba wepucha.
Seka utoge iskechi,
awuchu kuchi ena uteti. Uchu kuchu mtwana uteti, uzati safa sebuleti. Ukotele sankaleli, lia disaiza le sankaleli. Umaze uti li sankaleli, niya li chanja li sankaleli.
Mtwana lo uminangi ya mtanda. Lobu tewa ke lobu funugu mutata.
Uwezatu nesabu kisangale. Nesangale. Uwezatu nesabu kisangale. Nesangale.
Mtwana lo uminangi ya mtanda. Lobu tewa ke lobu funugu mutata.
Uwezatu nesabu kisangale. Nesangale. Uwezatu nesabu kisangale.
Mwana e right, sile twitter e bright. Ryan the jack, Jesse is my light. When you scroll down, you fall to die.
Love is blind, I say you don't know that. Tugungen nge hati, don't do that. Hang up freaky hati, drive me nuts. When the party, bomba flat.
Chando lo juli, bishanjo omi yo. Wenu nifise li sili yo. Zimela mangiro mi cha. Yimu follow me jenge twitter.
Ras boom lo eskata ingoma ethi yona izangalele isigcibela uhlelo kodwa singakethukani ke sikhangele ebezikhokhela. owayengumphathi ntambo wesigaba sakobulawo inkosikazi Angelina Masuku uhozwa nguZulu ngemva kokulahla umlomo kudaba lwegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asihlanganeni ntambama ngo 7:30.